Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamulela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 29 Ncwabakazi 2023 ngokhepstone. Endabeni zethu lamhlanje.
Ipolisi inofanele yenza lokubana iZimbabwe iyeqalisa kutsha ukhetho lonke ukubana kube ne-leadership evela ebantwini. Iprofesi iyafana yenza iZimbabwe Electoral Commission ngenxa yokubana yayehluleka umsebenzi wayo. Sokufanele ukuthi i-article ye-African Union besincedise ukubana sibe lenhlelo ekugcina iposition yeZimbabwe.
Ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lithi kumele leZimbabwe liqhube ukhetho olutsha lincediswa ngabenhlanganiso ezinjenge-SADC, i-African Union lezinye.
Ukubuya kwe-SADC lapha izozama ukulungisa lokho okukhona lapho elizweni lethu. Mbona ngiqakathekile kakhulu ngoba yibo abantu abaseduzane esiyahlelane labo. Ingasi le problem lapho eZimbabwe yayo iyaba-affecta directly. So it's important that nabebuye bezame ukuthi bebonisane ukuthi bengathola njani indlela yokuthi beqhubekele phambili.
Inhlanganiso ye-Southern African Development Community ikhangelelwe ukuba izathumela kweleZimbabwe iqula le-panel of elders ukuyahlola impumela yokhetho olusanda kuqhutshwa. Ingcweti ezicubungula ezomnotho zithi kusasemasinya ukuba kubonakale umahluko kusimo somnotho elizweni ngemva kokuqhutshwa kokhetho olukhulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lithi kumele leZimbabwe liqhube ukhetho olutsha lincediswa ngabenhlanganiso ezinjenge-SADC, African Union lezinye ukuze kuqedwe ukufuthelana okuselizweni ngenxa yempumela yokhetho. Kodwa abeZANU PF Party abebandla eliphikisayo babanga amsindo nje. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokho kuvezwe ngumsekeli wesikhulumeli se-CCC, umnumzana Ostalos Gift Siziba, emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe eBelvedere eHarare.
Kuveze sobala ukubana i-election eyayenzwa mhlaka-20 ngendlela esemthethweni. Abantu babetshaywa, abantu babelinyazwa, i-voters yayingekho ngendlela esemthethweni. So i-coalition okufanele yenza lokubana iZimbabwe iyeqalisa kutsha ukhetho lonke ukubana kube ne-leadership evela ebantwini, evela ebantwini njalo evela process evunyelwane ngabantu bonke. I-process iyakufanele yenza iZimbabwe Electoral Commission ngenxa yokubana yayehluleka umsebenzi wayo. So kufanele ukuthi i-article ye-African Union besincedise ukubana sibe lenhlelo ekugcina i-constitution yeZimbabwe nomthetho welizwe ele-Zimbabwe Electoral.
Kodwa abeZANU PF bathi lokho yikudlala ngesikhathi sabantu njengoba ukhetho solwenziwa lwadlula kwanqoba umongameli Emmerson Mnangagwa. Umqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kuZANU PF umnumzana Farai Marapira uyakusekela lokho.
It is very, very unfortunate and very, very irresponsible. I think leaders need to learn to talk to their people, be accountable for themselves.
Kuyishwa elikhulu kakhulu lokho. Ngicabanga ukuthi inkokheli kumele zifunde ukukhuluma labantu bazo baziphendulele bona.
Abenhlanganiso ezimeleyo ebihlola ukuqhutshwa kokhetho e-Civic Society and Churches Joint Forum CSCJF bathi basuthisekile ukuba lolu khetho luqhutshwe ngendlela, ngakho akula isizathu sokuba kuqhutshwe olunye njalo. Obekhokhela iqula lalenhlanganiso unkosikazi Abigail Mumpambi utshele umhlangano lentatheli zindaba owenzelwe eButterfly Gardens eHarare lamhla ukuba okusalayo ukuba abantu basebenzisane.
Ukuthi abantu beZimbabwe kumele sibambane njalo sinandelele ukuthi lalo olandelayo esingathi kwesikhathi kudliwe akakho umuntu ozileyo lapha besimuntisa nakubela ngedemokrasi. Okusalayo kuqakathekile, abantu bona bamvotheleyo batshengisa ukuthi hhayi balithi elizweni kunedemokrasi.
Okuyinto esekelwe njalo ngesinye isiphathamandla se-CSCJF umfundisi Angliston Sibanda othi osekudingakala ukuthi inhlangothi zombili zisebenzisane ukuthuthukisa ilizwe hathi kube lokhe kudonselanwa.
Into eqakathekileyo ukuthi odliweyo akamelanga alani. Lo nqobileyo angazitheli ukuthi yena umobile somele agijile abaleke le bhodo nyangasebe sinale bhodo yebhodo kutho kule bhodo elilenyama lo nqobileyo sebalela le bhodo sasintaba yedwa ilizwe lelingelethu sonke.
Umsekeli kamgcinisihlalo wezek umnumzana Rodney Kiwa utshele intatheli izindaba ngaphambilini ukuthi ikomishini yakhe ibambe lolu khetho ngemfanelo kungelani lenkinga ezinlutshwana zokuphuza kwamaphepha okuvota endaweni ezinjengeHarare, Bulawayo leManicaland. Ekubuzweni izintatheli izindaba ukuthi bazakhweza lolu daba emthethwandaba na ukuthi luqhutshwe njalo ukhetho, abe-CCC kabenelisanga ukupha impendulo ebalulekileyo. Usiziba walile njalo ukuphendula umbuzo othi amalunga ebandla lakhe anqobe ukhetho lokudinga abameli edalela ePhalamende bazathatha na izikhundla zabo kumbe bazakhalala. Izeki yazise ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa owezanu-PF nguye onqobe ukhetho lwalonyaka, ngakho-ke uzobusa okweminye iminyaka emihlanu elandelayo. Ukhetho olweZimbabwe lusolwa ngabenhlanganiso ezinje nge-SADC, African Union, COMESA, European Union, uhulumende weMelika lezinye. Lanxa impumela yalolu khetho isolwa ngabanye, kuleyinye inkokheli yamazwe awezwekazi le-Afrika ezinje ngomongameli Cyril Ramaphosa wele-South Africa, umongameli Samia Sululu Hassan wele-Tanzania labanye asebethule amazwe okutshayela ihlombe uMnangagwa ngokunqoba kulolu khetho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Inhlanganiso ye-Southern African Development Community ikhangelele ukuba izathumela kweleZimbabwe iqula le-panel of elders ukuyahlola impumela yokhetho olusanda kuqhutshwa kulelo lizwe. Iqula leli lizakhokhelwa umnumzana Kikwete Jakaya Kikwete, owayengumongameli wakwele-Tanzania. Umnumzana Zindlovu usethulela lolu daba.
Lokhu kuphuma encwadini elotshwe yi-SADC isiya kugatsha lomphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe isithi izathumela iqula leli ukuyakuzwa ngodaba lokhetho kuleli. Isikhulumeli sogatsha olubona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Levit Mugetsho uthe bayitholile le ncwadi kodwa zakwazi ukuba bazafika nini elizweni. Lami ngizwe ukuthi kabakabuyile lakho ukuthinta iofisi yabo. Ingcitshi ecubungula ezombusazwe zithi inyatho leli lithethwe yi-SADC liqondile ngoba yikho sibili okumele kwenzakale ukuze impumela yokhetho yamukeleke. Umnumzana Herbert Chamuka oyingcitshi ezombusazwe uthi ukuza kwequla le-SADC panel of elders yiyo yodwa indlela yokuba kulungise udubo lwempumela yokhetho lweZimbabwe.
Yamkela ukubuya kwabakhokheli beSADC ama elders especially former president of Tanzania Jakaya Kikwete namanye ama leaders onke. Indaba ngeyama elections lawo ayenzwe mhla ka 23 namanye ama political parties onke eZimbabwe including ZANU PF. Iproblem iZANU PF, ZANU PF ayifuna ukuphikiswa ngoba iZANU PF yona ifuna ukukhokhela yodwa.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Beloved Siduna, enye ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Ukubuya kwe-SADC lapha izozama ukulungisa lokho kukhona lapha elizweni lethu, ngibona ngiqakathekile kakhulu ngoba yibo abantu abaseduzane esiyakhelane labo. Ingasi le problem lapha eZimbabwe layo iyaba affecta directly, so it's important that nabebuye bezame ukuthi bebonisane ukuthi bengathola njani indlela yokuthi beqhubekele phambili njalo kungela violence.
Incwadi eyalotshwa ngumanyano we-SADC iveza ukuba ukuza kwabo eZimbabwe kwavunyelwana emhlanganweni omkhulu owenhlanganiso le mhlaka 17 Ncwabakazi lonyaka. Kusenjalo, umnumzana Matthew Miller isikhulumeli sohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe uthi kaluqhutshwanga ngemfanelo ukhetho kweleZimbabwe. Ingcitshi ecubungula ezombusazwe umnumzana Libert Ncube uthi kuqakathekile ukuba ile Melika
lisekele amazwe aSADC kulolu daba. Janiso ezahlola ukhetho lweZimbabwe zithi zizakwenza umbiko ogcweleyo ngemva kwenyanga ezimbili ngesimo sokhetho zithi labo abangasuthisekanga ngokhetho ngabaye emthethwandaba. Ngokolunye udaba, uZulu eZimbabwe ukholona ngokuvalwa ngqi kwemigwaqo ngamapholisa eHarare. Abaningi abahlala eMfakoze Mabvuku Warren Park lakwezinye indawo bathi kulokwesaba okukhulu ngendlela amapholisa asegcwele indawo yonke ngemva kwempumela yokhetho. Kodwa isikhume samapholisa uMnumzana Phonya uthi amapholisa alondoloza ukuthula elizweni.
Amapholisa eZimbabwe Republic Police athanda ukwazi lokhu. Akuna umpholisa oniyezwe i-authority lo commissioner jikelele, u-commissioner general Matani, ukuthi bahambe betshela ama-business ukuthi kumele bavale i-South Africa. Njalo nxa kulomuntu othi yena utshelwa lamapholisa, cela bahambe kumapholisa naseduzane bayophatha ama-report.
ELeZimbabwe liqhube ukhetho lokudinga amakhansila, amalungu edayela ephalamende kanye nomongameli. Emadolobheni amaningi abantu bavotele ibandla le-CCC, kwathi emaphandleni bavotela iZANU-PF. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginomlondolozi Ndlovu.
Abanye abantu kobulawayo bathi kababoni ukuba uhulumende uzabenzelani ngoba bavotele ibandla le-Citizens Coalition for Change athi elibusayo. U-Anastasia Ndlovu uzethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi lithi kalilathemba lokuthi abantu bazathola intuthuko akade beyikhangelele ngaphambilini kokhetho. Unkosikazi Agnes Kayanda, isakhamuzi sakobulawayo, ngomunye wabalomqondo munye.
Thina ngapha eMandebele ukuwela uka nangakho embusweni sizathuleka mthokotho. Yila kula kuchelisa imigwaqo lo vele enkayi awuhambeki, le matopu awuhambeki, asibhekile laphakathi kobulawayo khona phe emalokijini la kukhona imasabhabu akula mgwaqo amakhutikhutu.
UMnumzana Benny Moyo laye uyathandabuza ngokuza kwenziwa nguhulumende edolobheni leli.
Since independence kobulawayo kulezi bhedlela ezingu-2 ezatshiywa ngamakhiwa. Sizokuthiwa kulesinye sakhiwa eQuadri Park, but isibhedlela kuthiwa i-35-bed hospital. Akula development abantu abazayithola. Ukubusa kwezani since independence ayikazi isinike i-development thina. Kungathi thina lathi asibhadali i-tax njengabanye abantu abeminye imihlubulo.
Osakhulayo ohlala kobulawayo uMnumzana Mlungisi Dube uthi ubulawayo uvotele inguquko kodwa akabuzanga elangeni.
Kana ubendo president wethu ngeneyo njalo siyanazelela imbiko ekhutshiwe ngama-observer teams anjengabo-SADC labo-AU batshengisa ukubana ukhetho lolwaluqhutshwa ngendlela eyiyo. Sikhangelele sesithembele khonapho ukubana xa kuzalandelelwa ama-reports anjalo kuzayenza ukubana maybe kune sokule maybe kulo khetho olutsha kumbe kube ne-inclusive government yiko kungabe khona lethemba labantu khona.
Umqondisi wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube uthi ukuthuthuka kwezigaba sekuya kuba ngokuthi bezivele zithuthuka ngapi.
Thuthuka kwezigaba kutsho ukuthi kuze kuya ngokuthi bekuvele kuthuthuka kakhulu ngapi, ngoba siyakwazi ukuthi zikhona indawo vele zingazake zibone intuthuko, zikhona njalo ezihlala zibone intuthuko lokhu kwasukela ngomnyaka 1980. Ngakho-ke ukuthuthuka njengoba sisitsho ukuthi kuya ngokuthi umuntu ngapi. Labo vele abaseduzane lentuthuko kumbe singathi abajali ukuthi bathole intuthuko kusiya ngokuthi bananzelelwa njani kumbe banakekelwa njani nguhulumende, mhlawumbe sebezaqhubeka beyithola leyo ntuthuko. Kube sokusithi labo esingathi khona bakhohlakele kumbe kudala bayigcina intuthuko, sokungenzeka kuqhubeke kunjalo bengayitholi. Kodwa-ke sikukhuthazayo ukuthi nxa kusiba le ntuthuko elizweni, intuthuko kayisabalale izigaba zonke zelizwe, wonke umuntu enelisa ukuthi akhombe atsho ukuthi nansi yale ntuthuko engiyibonileyo elethwe nguhulumende esigabeni sami, kulandelwa lona uhlelo lwe-devolution.
Esamukela impumela yokhetho lukamongameli ngemva kokunqoba kwakhe njengokwethulwe ngabe commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission. Umongameli Emmerson Tambutso Mnangagwa uthe uzasebenza ngamandla akhe onke ukuze ilizwe lithuthuke. Ngimele umsakazo weStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe ababuyele ekhaya kuyavota bathi kabayijabuleli impumela yokhetho olusanda kuqhutshwa kwele Zimbabwe. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chizasibanda.
Batheleka ngobuningi abahlala kwamanye amazwe besiza ukuzovota, kodwa abanye badanise ukuthola amagama abo engekho kugwalo lobabhalisa ukuvota olwe-voters roll. Umnumzana Kemli lo ohlala kule Britain ngomunye wabehlelwe yilolu duko.
Ngisuke e-UK ngisiyavota, zikuthiwa kula ma-ballot papers, kuyikuthi zeke iqamba amanga yathi ama-ballot papers ayinafu. Watu wati kota sagcina sesinga vota sekulethi ene ngidisappointed ngama results aphumileyo ngoba vela siwa ama results besiwalindile lawa ikhetho lutshontshiwe egcekeni sikhangele. Sengibuyela e-UK ngeke ngiphinde futhi ngizovota ndlalise isikhathi sami. Lokho kwase Zimbabwe iloku inganekwani nje lokho.
Omunye njalo osebenzela kwele Britain unkosikazi Isabel Ndlovu uthi uzonde kazazi.
Sathi sizovota sivotela utshintsho. Kodwa kasilutholi utshintsho lwangkhona amavoti ayantshontshwa, amavoti ahamba ngendlela yomuntu oyedwa. But alisikho kwabantu bonke. Why? Izifiso zabantu zingalandelwa. Izifiso zethu mazihlonitshwe ezweni. Si-expect ukuthi izifiso zoluntu zihlonitshwe. Esikufisayo lutshintsho 43 years. Kutsho ukuthi kuya kuba i-100 years. Lokho sigida ndawonye. Kungala tshintsho.
Unkosazana Gugu Mpofu ohlala kwele South Africa yena uthi akayijabuleli ngitsho nakancane impumela yokhetho lwalonyaka.
Mina ngisuke eSouth Africa ngibuya lapha ekhaya ngisithi ngizovota, savota sibili, kodwa hhayi impumelelo yangikhona angijabulanga shem, ngoba hhayi akusiyikho lokhu kade sikucabangela. Ngidlalise le mali yami yokubuya lapha ekhaya ngisithi sizovota.
Umnumzana Randi Patila ohlala kwele Botswana yena ke uthi uvote kuhle njalo uyamukela impumelo yokhetho.
Hayi, ukhetho luhambe kakuhle, abantu bavotile, esekusimelele impumela, kodwa impumela owinileyo uwinile. Kodwa bengivele ngibone ukuthi ukubuya ekhaya kufanele ngizokwenza amalungelo wami. Yenza amalungelo wami ukubana kuvota is my right.
Omela inhlanganiso ye-Free Zimbabwe South Africa umnumzana Adriel Sibanda uthi inhlanganiso zeZimbabwe ezikwele South Africa zizatshengisela esigodlweni somelo welizwe zikhonona ngempumela yokhetho.
Ngasuka lapha ngisiyavota mina labafowethu abayindaba sasuka ngebhasi. Masifika ngale abanye amagama wabo awekho, nami ngindlela amagama atholakalanga. Ngaphenduka ngingavotanga. So abantu bakithi besicela ukuthi Friday sihlangane nini siyevala i-embassy i-ticket eJohannesburg ese-Pretoria, please, nge-Friday.
Ohlaziya ezombusazwe kwele Australia umnumzana George Mhlophe wavota ebonakala kuzaba kuba lenguquko kwele Zimbabwe. Kabuzanga elangeni.
Ukhetho silibonile sibili, into edanisa even more ukuthi ngalesi sikhathi zanamhlanje silokhu sitshela ukuthi ama-V11 approve ukuthi uChamisa winile. Iyaphindakala njalo into efanayo. So esicela ukuthi nje umongameli uChamisa alungise indlu yakhe. We expect better from the opposition.
Kwenze iningi labadabuka eZimbabwe lizinikele ukuba lendleko yokuba lohambo lokuyavota ekhaya, ukuthi lizwe kalivumeli izalwane zayo esiphandle kwelizwe ukuthi zivote, kumele zibuyele ekhaya uma zifuna ukuvota. Ngimele Studio 7 ikamela mwezo Chiso Sibanda.
Ingcweti ezicubungula ezomnotho zithi kusasemasinya ukuba kubonakale umahluko kusimo somnotho elizweni ngemva kokugijwa kokhetho oluqhutshwe ngeviki edluleyo. Ezinye izakhamizi zawobulawayo ziyabuthandabuza ukuthi kungaba lo mahluko kulandela ukhetho lolu. Kubika uBathabile Masuku.
Ukhetho olusanda kudlula lulethe ukungahlaliseki ukuzulwa kwele Zimbabwe
njalo luthiye umuntu wonke ezibuza ukuthi angenzani ukuze aphile kuhle. Osomabhizimusi bona basebenza bebheke isimo sezombusazwe ngelihlo lokhozi ngoba bengathembi ukuthi uhulumende omusha uzaletha umahluko. UZulu laye usedlela evalweni. Umnumzana Joseph Nkomazana, unobhala wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association, uthi abantu bavotele inkokheli entsha belethemba lokuguqula isimo somnotho welizwe kulalokhu oyikho khona manje.
Umumo ama-elections sobonile sedlule. Kundaba ze-economy siyakwazi ukuthi sihlasele kakhulu abantu izinto zebethwele nzima. Abantu bengakwanisi ukuthi bebambe lapha lalaphana umnotho welizwe ungabafezi kangako abantu bekhala. Abantu becabanga ukuthi usengxenye nje bazesiya kuma-elections okunye kungabe kungabe kuzatshintsha. Kungasayenzakalanga kungaba liphutha kakhulu.
Unkosikazi Melissa Ntuli ophila ngokuthengisa impahla etshiyeneyo uthi baqhubekela phambili bephandela imuli njengenjwayelo.
Asisoze sekele ukuqhubeka sidinga imali ngenxa yokuthi bekunama-elections ngoba asila siqiniseko sokuthi kuzatshintsha yini. Esikukhangeleleyo yikuthi i-economy yeZimbabwe isoke itshintshe ngokuthi sivotile. Kuzathatha isikhathi ukuthi kutshintshe. Thina esizisebenzayo sithi asingeke sime ukudinga imali zokugcina izimuli zethu ngoba yikho esithembele khona.
Umnumzana Mkhululi Mkandla, usomabhizimusi wakobulawayo, uthi balindele ukuthi kufakwe abaphathi ntambo bengatsha zikahulumende omutsha ukuze bebone umehluko.
Okwakhathesi amabhizinisi siqhubeka sisenza lokhu ekade sikwenza loba nje siyabe silokhu sinanzelela umumo womkhathi ukuthi kume njani phandle. Okukhulu singathi silindele ukuthi sibone ikhabhinethi entsha ukuthi ibuya imumetheni, njalo le mithetho ezafakwa nguhulumende omutsha ofakwayo ukuthi izasimisa ngaphi. Yikho lapho embona ngani kuza kuba lo mahluko omkhulu. Okwakhathesi sizabe silokhu sisebenza ngonanzelelo ukwenzela ukuthi singaze sagcina singena ebunzimeni obukhulu emabhizinisini.
Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi ecubungula ezomnotho, uthi kusasemasinya ukuba umnotho welizwe uguquke kulandela ukhetho olukhulu.
Isimo somnotho kasizange sinyikinyeke kubangelwa yimpumela yokhetho olwenzakale. Nxa sesikhangelisisa vele kuvame ukuthi isimo somnotho sinyikinyeke ngenxa yokuthi impumela ibe impumela athe vele inganakanelwa mhlawumbe kade ingakhangelelwanga. Yikho kungaba kuletha ukunyikinyeka kwesimo somnotho ole budget.
Uqhubekela phambili uDlamini ekhuluma ngokumqoka okufanele kulungiswe masinya nguhulumende omutsha.
Okungabe kubalulekile uhulumende omutsha ongenayo osesungule isigaba esitsha ikubana kuqale ukuqhutshekiswa ezinye ihlelo ezasalela endleleni kunyaka ophelileyo la kuyona lo mnyaka. Sikhangelele njalo ukubana kube lokulwisana kokukhwela kwentengo yempahla. Sikhangelele njalo ukubana kube nendlela yokukhuphula isimo somnotho sabantu esingathi impilakahle nje, i-social well-being. Sikhangelele ukubana kubalulekile abantu abaningi ukuthi bathole inzuzo njengoba sikhangelane lo hlelo lwe-National Development Strategy 1 olutha kula muntu osalele emuva.
Sokulesikhathi eside umnotho wakwele Zimbabwe ugugudeka ngaphansi kukahulumende webandla lezanu PF. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kulaba sakhulayo abethuswe yimpumela yokhetho olusanda kuqhutshwa kwele Zimbabwe. Kube labanye abathi selidumele edlula, ngakho-ke sokuyisikhathi sokuthuthukisa umnotho welizwe lempilo kaZulu. Kubika uTobias Mutsingwa.
Iyamukelwe ngemibono yabasakhulayo etshiyeneyo, impumela yokhetho luqhutshwe ngeviki edlulileyo lapho abezek bethe umongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF banqobile. USenzeni Maphosa, osakhulayo okubandla le-Citizens Coalition for Change, uthi baqiliwe kukhetho lolu kodwa akumelanga abatsha belahle ithemba.
Ngalokho mina isikhuthazo sami ebantwini abasha ngemva kwesimemezelo sokhetho simi ekuqhubekeni kulondoloza ukuthula ukuhlalela eduzane ukuze ma kungaba lothuba lokuthi kubuyelwe kuyovotwa kacha babe khona ukuze bavule umkhandlo ngevoti kukhanye umakhanyisela ukuthi ngempela umkhokheli ubaba uNelson Chamisa nguye umnikazi wesihlalo sobukhokheli bomongameli belizwe leZimbabwe.
Kodwa uGift Machaya okubandla lezanu PF uthi okokhetho sokwedlule njalo abasha sokumele bedinge indlela zokuthuthukisa impilo yabo.
Angiboni okubi. Izanu PF yawina njalo ukukhanya izinto zizabangcono ngoba kunama projects amaningi that were being done by uPresident Mnangagwa. So kathesi usenelisa ukumagqithisa. Njalo abasakhulayo bazatholiswa amathuba amaningi kumining. Endabeni zokulima kanye lezama bhizimusi thimayifelo youth ngithi okwama elections sokupheli masebenzeni ngamandla sizithuthukise.
Kulandela isimemezo sempumela yokhetho lukamongameli ubaba osakhulayo ongathandanga ukuvezwa igama ukhuthaze abanye bakhe ukuthi bedinga impilo engcono kwamanye amazwe.
Ukuphumela izwe leZimbabwe kungaba kungcono ngoba abantu abasesikhundleni izani PF abantu engayitshintsha vele abantu abazayitshintsha the proven for the past 43 years kuda kula bantu abayitshintshayo ngoba nxa uhulumende umuntu ongupresident esithi yakhomishina isiborani emadolobheni akutsho lutho yimi khonokho. So mina kimi I think ukuphuma lapha eZimbabwe sezidingele kuyo kungcono kungaba kungcono ngoba igeneration yami mina lapha ngizola khona kubona 91 vele azake sibone into engcono vele we feel suffering since.
Ocubungula indaba zabasakhulayo ekwele South Africa, uMnumzana Bhekimpilo Ncube, ukhala labanye abatsha ngokwenzakala eZimbabwe.
Siyazi sonke ukuthi ibizwe belingamanga kuhle iminyaka yonke le edluleyo. Yikho nje nxa sikhanyele izithembiso abaziphiwayo ngabakhokheli asebethe bathatha futhi umbuso, angiboni kusiba lotshintsho. So utshintsho ongalwenza wena njengomuntu omutsha yikuthi uzifake endaweni lapho kulamathuba khona. Ngeqiniso sibili hayi kunzima sibili angeke sithembele lapho ngelathemba khona sizamile sibili ukuthi sibekezele kodwa hayi kunzima sibili.
Wengeze uNcube esithi uyawusekela umbono wokuthi bephume kweZimbabwe abasakhulayo.
Inyathela abasha abangalithatha engilibona lile ngqondo ikuthi bazame ukuthi bazithuthukise kwezemfundo, bazame ukuthi bathole ama-certificates noma ama-diploma angabatholisa amathuba ngaphandle kwelizwe. So ngibona ukuthi abantu abaningi abasela ama-options amaningi, so kungcono nje ukuthi baziphumele elizweni bayezama impilo kwezinye indawo.
Akwaziwa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uzagcotshwa nini. Njengoba amabandla aphikisayo besithi ukhethwa luqhutshwanga ngemfanelo yikomishini yeZimbabwe Electoral Commission. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Kulethwa kunamhla kuhlelo lwabasakhulayo The Connections sixoxa labatsha ngempumelelo yokhetho olukhulu oluqhutshwe ngeviki edluleyo. Singakehluka lesihlobo sesikhangela ezinye zezindaba abezikhokhela namhlanje. Ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lithi kumele eliZimbabwe liqhube ukhetho olutsha lincediswa ngabenhlanganiso ezinjenge-SADC, African Union lezinye. Inhlanganiso ye-Southern African Development Community ikhangelwe ukuba izathumela kweleZimbabwe iqula le-panel of elders ukuyahlola impumelo yokhetho olusanda kuqhutshwa kulelo lizwe. Ingcwethe ezicubungula ezomnotho zithi kusasemasinya ukuba kubonakale umahluko kwisimo somnotho elizweni ngemva kokugqitshwa kokhetho. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver lesa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube. Ilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.